incwadi yethunyelwe yisikhulumeli senhlanganiso ye-PSL unkosazana Nakhuza Ibari namhla emini ithi iqembu le-Islanders letheswa umlando wokwephula imithetho yabekwa yinhlanganiso ye-PSL emayelana lokuziphatha kumbe ukwehluleka ukuziphatha kwabalandeli bamaqembu ngaphansi komlayo wa-31 order 31 wemithetho lezeluleko zenhlanganiso ye-PSL kulicala uma abalandeli beqembu bengehluleka ukuziphatha kuhle phakathi kumbe phandle kwenkundla umdlalo ungakaqali usuqalile loba usufike komlindi uyacina kungakhathalekile ukuba lo mdlalo udlalelwa kuyiphi inkundla. Amacala agoqelwa ngaphansi komlando wokungaziphathi ingagoqela ukungena loba ukuzama ukungena phakathi enkundleni ngabalandeli beqembu kungayisikho ukuba babalekela ingozi ukudala loba ukuzama ukubangela ukuba umdlalo ungafiki emaphethelweni ukuphostela loba kuyini enkundleni okungamelanga kube senkundleni kanye lezehlakalo zobudlwangudlwangu eziqondiswe kuloba ngubani osenkundleni. Icala leli elitheswa iqembu le-Islanders likhangelelwe ukuthethwa ngolwesibili mhla zingama-23 kuyona le inyanga kaNkwenkwezi. Ubaba uSimon Khuzwayo othi yena waqala ukulilandela iqembu le-Islanders ilizwe lingakatholi uzibuse uthi abalandeli bebhoso kumele bafunde ukwamukela izinqumo zabonompembe. Obephakathi enkundleni eBaba Fields ngesonto ebukelele umdlalo mathupha uSimanga Ndlovu uthi ucinuke kakhulu ngesenzo sikamsekeli kaNompembe uThomas Busosa esokungaphakamisi iflegi yakhe ngesikhathi umgadli weDynamos uChristian Popa ehlohla, kodwa luba umdlalo uqhubekile iqembu le-Islanders belizanqoba kuphela. Umdlalo umiswe sekudlule imizuzu engama-40 ngemva kokuba abalandeli beqembu le-Islanders bejikijele umsekeli kaNompembe uKhuzosa besola ukungathathi kwakhe inyathelo ngomdlali weqembu le-Dynamos uChristian Popa ohlohle bethwa ngumoya sekusele imizuzu engaphansi kwemihlanu ukuba amaqembu ayehlaba ikhefu. Intatheli zindawo esebenzela edolobheni leGwanda uDaniel Mazwi uthi uKhuzosa uphazamise umdlalo obumnandi kakhulu.
Umdlalo lowana ubu right ekuqaliseni, kodwa u-assistant ref lowana uKhuzosa uphambanisile lapha ngokuthi uDynamos ayiphi igoli liyana United kumele kube yi-offside ngoba it was a clear offside laphana. Akubalandeli be-Islanders laphana ngathi baphambanisile ngoba akumelanga benjani bathake ama-meters into their own hands.
Umdlalo umiswe omabili amaqembu eselitshayele emambuleni kanye njalo ngemva kokuthonisiswa kweqembu le-Islanders ngabohlangothi olubona ngokuziphatha kwamaqembu kunhlanganiso ye-PSL yilapho okuzakwazakala ukuba sinqumo bani esathathwa phezu kwalo mdlalo. Ngimele studio 7 ngoBulawayo, ngingujoseph Njanjini.